amanzi awekho, siyakhala silapha sikhona amanzi wathola nganye ngeviki. Kodwa udubo lokuthi i-council izayehlisa amanzi lawana abathi ngesikhwe 5 kiloliters ngibeni sitting post yamadrama amabili ludaba abakhulume ngalo i-council sike sangena nje emhlanganeni wama-stakeholders. Kodwa hhayi bebengani bakhuluma nje belinganisa ukuthi yinto engenzakala bekhangele umumo wamanzi. Akukabi khona abakakufaki ukuthi kube khona, bathi bona basahluzisisa bebona kambe kungasebenzayo kungaba le nto enje alengenzakala yini. Kodwa ntivele liyakwazi ukuthi i-council yangithi ngizase bekhuluma into ezinjalo, bake bahlala phansi bakhuluma ngakho kutho ukuthi into bafuna uku-implement, into bafuna ukuyifaka kuzakhamizi. Lanxa ingabi khona i-5 kiloliters yakhona le, amanzi angikhona vele awakho, abanye abatholi.
Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ethakazelela usuku lweWorld Water Day lina njengezakhamizi, usuku lolu lilubona luqakatheke kangakanani?
Njengezakhamizi lathi hayi sindawonye lamanye amazwe ukuthi ilanga leli siselebrate, ilanga leli sindawonye sisonke. Kodwa nanto uduba ukuthi siselebrate phela emapompini lapha kula lutho, sebeselebrate njengomlomo kodwa amanzi singelawo. Ilanga liqakathekileyo, ilanga lokunanza amanzi yaqakathekileyo, amanzi okunatha, amanzi okugeza, amanzi into yonke. Kodwa kungabi ngamanzi nje kodwa kube ngamanzi ahlanzekileyo, amanzi affordable ebantwini ukuthi bayathole ngesikhathi lapho bamele bayathole.